Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi eZCT usisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba i-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa owebandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abavela kwele South Africa abalamaphemithi azabe esephele umsebenzi ngonhlangula womnyaka ozayo.
Igameli eZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba iyehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe beqoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba i-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa, sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho lokho. Sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi. Kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedike indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyida picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi icompany ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Ministry of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhluka uluzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ilunga ledalela eParliamente njalo ekubandla leCCC unkosikazi Jasmine Tofa wachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF ngenyanga edluleyo. Bekankasela ukhetho lwe by-election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UDofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abanengi labo abachaywayo ngesikhathi uDofa echaywa. UDofa utshele usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi ntambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Kuvuke phelileyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGonese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazembe Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media veli opposition njalo uGonese wathi hayi kodwa u-Honorable Tofa nawo ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enza inganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi benza inganiyigemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwama-plas uspeaker wambiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusizi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi ngizohlala phansi kwange la ngihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazembe loziyami bezikhulumela behlela ngabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazami uku-intimidata waqalisa ukunahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuza ukhuluma ngento ze-social media. Ngifuneke ngitshengise ukuthi ngininele isandla sami leso osibonayo sikamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate. Ngamcaphisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year, kutho ukuthi kayiso-social media. Lesisinye osibonayo sokudla leso, anti uyabona iplasta le ngikamukile aso-social media. Nangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwakuso-social media. Wasefithi yena hhayi abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise. Wasebizwa-ke ngu-speaker ngangithi bakhulumani, wabuya bamnika ithuba lokuthi akhulume, waphinda njalo ewumani. Ngikhona phana ngisephalamenti, angitshaywanga ngingedwa. Satshaywa sibaningi. Mina ngiyisithunywa sabantu, ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti. So kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona, asingeke sathi silo hulumende ngathi siphatha ngendlela enjalo. Abantu bazakhalanga. Ngingacabangela nje ukuthi ukutshaya kwethu laphana satshaywa ngama-hooligans awezani. Sengikhangela le behavior eyamaminista angikhona, kutho ukuthi babebathunyile.
Amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapholiseni. Okwakathesi uthola ifoni yabivela ku-detective inspector oweGwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu. Kodwa angikezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitsho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Umqamba umuntu ongabe wakutshaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi?
Ngambona ngingaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza. Ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami, imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani, bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo-ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele zindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lwezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mgwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu balokhu besakhrosa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la mapermit, kodwa kukhanya uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi amapermit la avuselelwe.
Iy'nkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. umzinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into uma bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambeli abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa ke sikhulumele sebandla lezana PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le South Africa ngodaba lwamapermit kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele le-South Africa okweminyaka emithathu necala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto ye-Pretoria Seventh Day Adventist Church efika phose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyathokozisa abalandeli abalaleli bomsakazo Studio 7 ngingachitha isikhathi kama uThulane Ndlovu eNkayi kwaNdulu Sikhubo Khulu. Ngithi ngike ngigcizelele lokhu okube ukukhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ukhuluma enaye. Iqiniso nithembo lizwile-ke khehla lami ulizwile iqiniso babaChuma. Yilo-ke ngilena iqiniso elikhona eliphelele linjeya uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma izi evala umhlaba evala thina kodwa manje kuqeda lapho lisuka lenza udlame endeni alibotshwa lenziwani kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izinto zidlala sesigcwele yabona yinto ke singayifunele ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzame PF please thumani abantu benu kahle lingabathuma udlame bathumeni okuhle libaxwayisa ubana lungenziwa lolu dlame even emasono akho noma yelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizi ngoba alikulaleli so liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki libe sesithi ngamanga ukuthi liyabe lisenza udlame ngoba thina siyabe sibhekile sibuka nyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, hayi sizimamele mpela izindaba sizimamele namhlanje ngizokhuza la abantu uthole umuntu uzobingelela izihlobo zabo kustudio 7 lapha sohlelo uzobingelela lapha abantu bazofaka imibono yakhayo ayikho nithuthi umuntu uzobingelela umuntu akibe elayinini khona apula elayinini izodlalisela abantu isikhathi hayi kasebenzi njalo bantu lapha sifuna imibono yakhayo imibono elengqubekela phambili ye hayi khona ukuthi uzobingelela izihlobo zakho zibonele ba ufuna ubingelela izihlobo zakho siyabonga.
Studio 7 siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo into ezisuhlungu ngabadala bezanu iqiniso abalivumi alivumi ngisho ukuthi abantu babo babenze idlalo. Kodwa engingalitshela ukugcina indawo ngizolukhutha uGatsha.
Siyabingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni oJogu Sikhala labo Sithole labo nabo bonke nje abe-MRP yabo othiwa iZanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazo. Kodwa kusemqoka ukuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba behama-opposition parties bona oJogu Sikhala. So umbuzo wami sekutheni iZanu PF le-government yabo yona le Zanu bathi bazamkhipha nini uJogu Sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkaka bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle okungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngaboyika ukuthi wonke umuntu wayebaphikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezano bemphendula ukuthi i-opposition kibo ithoni ithuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition icho ukuthi intando yeningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhetha opposition bona bedliwa kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle iZanu PF ithi one party state akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetector akula election akula opposition. Sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayiZanu PF party kulama opposition no ngoba abafuni oJogu Sikhala bazozi bafelejele besazi ukuthi into ababophele yona lubala. Ngoba into ababophela yona babebuza ukuthi benzana abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezano namanje basangqashangqasha ngaphandle bengabotshwa. Koze kube nini iZanu icindezela abantu ibadetector ingabatsheli amaqiniso. Koze kube nini. Umbuzo nje kuZanu PF makangamphendula lapho.
Ya. Emhlabeni kulabantu abaloyayo. Ngakumangalisa ukubona abantu belezi nto ezinye abahlezi azophakathi kwabantu. Sure. Ngawo abantu bezalala lesayize engasiwo yabo, sibilisayize engasiwo yabo. Umzukulu wakho, uthotha umuntu ulele la umenza umfazi. Umzukulu wakho, ungasuye la mntana kilasidibhoni, umzukulu wakhe. Akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani, kutho ukuthi bathengela khona ubuthakathi bako laba. Ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona laphana ojhakala womzilikazi. Abantu abalala labantwana abancane kangaka, kanti khona ukulala lo mntana abafazi bebaningi kangaka. Abafazi balinyiwe emhlabeni, umuntu ezelala labantwana abancane kangaka vele ukusithini engqondweni yakhe. Eyi, hayi lokhu kuyesabeka lokhu. Shemu. Akuthakathi shema sonto encane. Ngiyabonga. Ngicela odoli ke liyikhulume leyi. Ukuze izinja lezi abathakathi labalala abantwana bekebekele ulala labantwana.
Eyi, sanibonani bafowethu. Studio 7 wonke omuhle, basakazi bethu abahle, siyanibingelela. Chris Gane mfowethu, siyabonga nonke nje. Ngithi nami ake ngiphawule kancane nje. Mina ngizokuhlungu kakhulu bakithi, ngabafowethu impela nje abangapha esindebeleni kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo wabo ngenxa yokuthi bona bathola lokho abakutholayo. Bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi. Mhlawumbe kuthiwa ayabathanda, ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngo-president noma bebe i-something. Kodwa bona into esetshenziswayo basetshenziswa bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee. Iyona nje into abayenzayo kuphela, bese behlukumeza abantu, sebehlukumeza abafowabo, bajikela abafowabo ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo isikhathi se-ground, bahlukumezeka kakhulu. Kodwa manje sebejikela abafowabo ngabanye futhi yibo sebefuna abafowabo bebulawa. Futhi mangale ngoba nabe fundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela iZanu PF. Mangaza mina abafundisi lawo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthenga ipolitiki. Abafundisi hayi bafundisi, ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswa. Manje abafowethu bahlele emgodini kwenzakalani, kodwa linathi lingabafundisi libhizi lithi khampenela iZanu PF. Hayi bafowethu bafundisa ke nizinuka amakhwapha. Indlala yonke leyi, hey indlala ngiyakusaba yo. Hayi nzima indlala yaseZimbabwe yo. Hayi ngiyabonga mfowethu, angifuni ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +12024650318. kweze Melika impumela yokhetho olwenzwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187, ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele-200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms awareflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican u-president wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu yikuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozoberana from both parties, wona ama-Democrats nama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrats, sibona ama-Democrats ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe u-Trump e-White House. So u-Trump angachallenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abanengi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku-Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo-January 6, 2021 u-Trump ezama ukuvimbela ukuthi i-Congress i-certify u-Joe Biden njengo-president. So abantu abanengi bakubona kuyinto eyi-problem leyo ikakhulu ku-democracy. So unless ama-Republican angatshintsha u-candidate wabo and then thina u-Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli u-Joe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngitshilo ukuthi u-Joe Biden ma kuyukuthi uzochallengewa ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So u-Joe Biden ma kuyukuthi uzokompita lo-Trump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even lawo ama-democrat ayazi ukuthi u-Joe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento entshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba sizo ngathi lake ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni le-Virginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhange lezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangama-200 phose amabili 183 abe vuba chikwe mine eKwanda. Ilunga letalele parlamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla leCCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.